Mahlabe Zulu, sithanda ukuxolisa ukuthi thina abesibandla le-CCC esithungamela ngobaba Advocate Tamisa asithandi ukuphoxana lokubindana lokuhozana lama-opposition political parties. Ingobe abantu bonke eZimbabweni nokukhupha iZANU-PF bebambini ngoba yiyo esibhidlize isivile notho for 43 years. Siyamangaza, siyamangala ngobaba umfowethu uMqondisi Moyo. Yena oletha inzondano phakathi kwesizwe seZimbabwe uzenza indebele uqobo ezisikele ehwakhweni lamanguni uqobo yena eyisizukulwane sikamambo isitemo sakhe nguvumakaranda dewa bakagawa yamini kodwa ngiyamangala namhla kusekhohliwe ukuthi ukhokho wakhe yibo abafithwa ngumzilikazi lapha baba le kulokubambana umambo lomzilikazi yikho kwakuthiwa kudala kwakungenje kwakubusa umambo lomzilikazi sehlambaza abantu bonke esuke kunkomo ekulobhengula ekumzilikazi ezenza indebele konke lokhu kukhombisa ukuthi injongo yakhe ngeyokunciphisa isupport yama-opposition wonke jikelele ngapha emidlezi emandebeleni ngani bo nanko yena le party yakhe kabancintisi i-presidential candidate uncintisa lapha lalaphayana ezama ukudunga efaka isivunguzane ebantwini besindebele ukuthi banyampe ukuvota ngenxa yokuthi ufuna ukuthi izanu itshaye intambo kungani engancintisi ku-presidential seat njengoba esithi yena ufuna ukubusa engafaka amakhansela lama-MP azasebenza lobani angithi ukuthi kuba bazasebenza le ZANU-PF kumhlophe ukuthi umfowethu uthengiwe yiZANU-PF silobufakazi ngenxa yokuthi uthatha abantwana babantu ebafucele emajeli yena ebaleke ukuthi eze khuluma labo namhla babotshiwe ngoba yena lokhu ebaleka ubufakazi buvela kuyabukho bangaze baphile njani zilongeza umqondisi engayangekhothi bayafelejele uligwala ngapha uthi ufuna ukuxexebuka eZimbabwe ezimele
manje njengoba besithi izikhalazo zabo zikhanya zivunywa ngabantu abaningi ikakhulu ezokuthi imisebenzi iphiwa abantu abavela phandle kwesigaba lokunye okunjalo linalithi kwenziweni
ye abanye bangakubona ngani kulula kukabili kufuna ukuthi encengana labantu bonke ngithi laba esishonini nje lesindebele bancenge kube le referendum abantu babe sebebona umbono ukuthi hayi sifuna ukuzimela njengomthwakazi kodwa yena uyahlambaza ngithi lamandebele vile kapha samthemba i-referendum le uzayiwina njani okunye phela lapho sifuna i-secession ukuhlamuka ucecebuke kufanele kube lempi nemtshoko yena ngitsho lo mtshoko wedwa zwi gala uphongukhukhumana njengedlamelu esithi abantu ngabaphumi uthengiwe ufuna ukuduhisa abantu besindebeleni so that is an PC win sibona ngani into efanele siyikhulume asibindani laye uyinqwala lo mzilikazi uyamthuka uJoshua Nkomo uyamthuka lo mzilo lo bhengula uyamthuka namhla sevuma ukuthi lo bhengula wavuma emngcele yeBotswana neSouth Africa sevuma khonoko kwabhana kwamakhiwa hathi bo thina sithi sifuna abantu beZimbabwe babambane.